So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-13 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezemali lwethula umbiko othi wonke osomabhizimusi kumele bamukele imali entsha yohlobo lwe-ZIG yona eqhubeka isiwa isisindo nsuku zonke.
Bese sikukhangelele kathesi ke ukuthi ama-passport le-petrol le-diesel la wonke nje amafutha aseneliswa ukuthi siwathenge ngayo leyo ZIG ngoba nxa kungenjalo kuthi ukuthi inhlangothi ezijejeneyo zizabe lokhu zikhangela ngelihlo elingayisilo.
Amalunga ebandla le-MRP ayebotshiwe akhululwa kunsukwana isanda kwedlula angene kweliphi icele.
Sikhangelela ukuthi bonke bazobe bekhona be-participate ku-Congress le ebuyayo ezoba khona nge-month-end ka-August.
Izakhamizi zemaphandleni lazo zikhala ngokungacaci kwemali entsha yohlobo lwe-ZIG ukuthi isebenza njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezemali lwethule umbiko othi wonke osomabhizimusi kumele bamukele imali entsha yohlobo lwe-ZIG. Kodwa umbiko wethule ngusibalukhulu wogatsha lwezemali umnumzana George Makuba Matanga awucacanga ukuthi abangasoze bemukele imali bazajeziswa nalo ukuthi izenelisa ukuthenga amafutha ezimota kumbe kubhadalela amapasipoti na. Ngolwesine usibalukhulu webhanga le-reserve omutsha umnumzana John Mushayabanu uthe uhulumende kasoze abambe ngamandla abathengisa amafutha ezimota ukuthi babhadalise ngemali entsha. Lokhu kwenzakala imali entsha le isiwa isisindo nsuku zonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kuqakathekile ukuthi izingatsha zonke zikahulumende ziyemukele imali lentsha i-ZIG ukwenzela ukuthi abantu babe le-confidence kumbe babe lethemba kuyo. Nxa bengasakwenzanga khonokho ke abantu sebengayithathela phansi bayithathele bekhangela ngelinye ilihlo ukuthi kanti kungani bona bengayivumi. Bese sikukhangelele kathesi ke ukuthi ama-passport le-petrol le-diesel la wonke nje amafutha aseneliswa ukuthi siwathenge ngayo leyo ZIG ngoba nxa kungenjalo kuthi ukuthi inhlangothi ezijejeneyo zizabe lokhu zikhangela ngelihlo elingayisilo ngoba nxa imali ingathengi amafutha awezimota, nxa imali ingathatha amapasipoti kutsho ukuthi mhlawumbe abantu abasoze babe le-confidence ngayo. Kodwa ke ingatsha zonke zikahulumende nxa zingakwenza lokho ngoba ngasikhuluma ingatsha zonke sikhangela ukuthi lalolu gatsha olukhangele ngezamafutha i-petroleum, lalolu gatsha olukhangele ngezamapasipoti lalo lungafuni i-US dollar kuphela. So sikukhangele ke sakuqaphe ngeso lokho lokuthi kamba ama-passports lawathatha nge-ZIG yini, njalo i-petrol, i-diesel, i-paraffin lokunye siza kuthenga nge-ZIG yini. Nxa kungasoze kwenzakale khonokho kutsho ukuthi hayi i-ZIG ke izaba yinto ezabuya idlule ngesikhatshana esifitshane ngoba abantu babengela confidence ngayo.
Wona umumo unjani emabhanga lapha la kwezinye indawo lapho kusetshenziswa khona imali bathi nabantu ngemali yona le entsha i-ZIG?
Kuyona leviki esisanda kuyigqiba layo nalesiphakathi kwayo amanye amabhanga abelokhu engakafiki esibangeni sokuthi abantu benelisa ukuthi kuma-account abo kube le-ZIG. Kodwa ke amaningi sebekhonvethile ama-balances awe-RTGS mbize WL imali yakuleli lizwe kwaba ke yi-ZIG, okungangokuthi abantu sebesenelisa ukuthi bayisebenzise izolo nje ngengathengi i-airtime ngayo leyo ZIG okutho ukuthi hayi imali sisebenza sibili. Lalapho ezitaladeni ke kusesekhona ukungathembi ukuthi kuzakwenzakalani, ikakhulu ngasikhangele laba abaphathelisayo ngoba yibo phela abafuqa umkhonomi ukhangele eceleni ngendlela ugcine kuhlukuluza abantu in terms of ama rates. Sebehle bayifaka izigi le isiku 1:21 namhlanje. While list official rate 1:13.56. So konokala ke sokuvezela sobala ukuthi ekungeneni kwayo bakhona vele abalenjongo yokuthi bahle bayibhilize bayinyathele phansi ngazi yasebenza njengalokhu kade kusenzakala kuze WEL mbe RTGS. Kodwa ke isifiso sika hulumende nga sithi siyakubona uzama ukuthi ayenze imali le ibe lamandla. Sizwile ke ugovernor we Reserve Bank uDr. Mushaba esithi yena inhloso yakhe ukuthi uzadiliza umkambo omnyama. Sibukhangele ke sibone ukuthi uzakwenza kanjani ukwenzela ukuthi isifiso sikaZulu ukuthi imali le isebenze kube njengakwamanye amazwe nje ukuthi nxa ufuna ukuthi ufike elizweni usebenze leyo mali yakulelo lizwe kumele uhambe kuma Beirut change. Kodwa lapho kwenzakala ukuthi abantu baqonde emakoneni khonokhana ezilongu senzakala ke ukuthi izigayi soziyafa yasebenza okwesikhathi esithi lo hlonzi izahlidilike masinyane ngoba sikufisayo njengoZulu ukuthi imali leyi ibe imali ezasebenza ezancedisa abantu umnotho welizwe uthuthuke. Kodwa ezilongu lokhu le black market kungela ama Beirut change umuntu engenelisi ukuhamba ayetshintshe ebank kube yiyo yodwa indawo lapho umuntu atshintsha khona imali. Kutsho ukuthi izigi layo masinyazana nje izaphethulwa ngumoya izafana nje lenhlanga eziphethulwa ngumoya ngesikhatshana ebengaselancela.
Lo ke ngumnomzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Resident Association. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party iMRP amane ayesejele okweminyaka phose emithathu akhululwa kunsukwana esanda kwedlula abikwa eseye kucele laleli bandla elaxoxebuka kwelikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo. Kulamanye amalunga aleli bandla amathathu alokhu esejele. Sixoxele siphathamandla saleli cele umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolo daba.
So far kulabangi 6 asebaphumayo ejele and bonke sibesibadle indize ukuze sihambe labo kuKhongolose and sikhangelela ukuthi bonke bazobe bekhona we participate kuCongress le ebuyayo ezoba khona ngemonth end kaAugust. Ngokunjalo sikholela ukuthi sindawonye sisebenzisana sindawonye. Kodwa ke abanye sesibabonile siyakhulumisana labo sebengenile la kuma groups sebe participate la semhlanganweni MRP ekhokhelwa ngubaba uMdenda lo babumfula. Ngokunjalo sikhangelele ukuthi sisebenzisana labo bonke. Kodwa ke kulababili abayibona abahambe eGoli ukuyobona owayengumongameli we-MRP ubaba uMqondisi Moyo. Sizobakwazi masebejikile ukuthi bakhetha ukusebenzisana lathi kumbe bakhetha ukusebenzisana layo ubaba uMqondisi. Kodwa nginethemba ukuthi sizokwazi ukusebenzisana labo futhi.
Wona amalungiselelo eCongress yokukhetha inkokheli ahamba njani?
Amalungiselelo eCongress ahamba kuhle sibili kakhulu. Abantu sebaqala ukuthenga ama electronic card, membership card akhona enhlanganisweni esesawaqala phansi. So abantu sebeqalile ukwathenga sibili ngobuningi babo njalo barest abantu ukuthi kuyiwe kuCongress mhla ka 27 April kuzobe kule policy conference yona njalo ekhangelele ukuthi ilungise iconstitution ilungise imanifesto ukuze kuhambelane sithi masiyafika kuCongress sisazi ukuthi silande ukuyokhetha ubukhokheli. Kodwa konke kwama-paperwork sokwenzakele sokwenziwe kuhle. So mafitshane ngathi mina hhayi iCongress amalungiselelo ahamba kahle, iconference futhi amalungiselelo ahamba kahle.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isiphathamandla selinye lamagcele ebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwebulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lomkhokheli welinye icele laleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
sasi vele sikuhlelile ukuthi bephuma khona le ejele sizohlela ukuthi bathole ama private doctors aba azobakhangela ngaphandle kwelizwe ngokunanzelela ukuthi bathi bechayiwe ngesikhathi beqala ukubotshwa bayalelwa khona lokuyayelatshwa ezibhedlela kwasokusithi okwesibili sananzelela ukuthi lakhona lazo izibhedlela zaseZimbabwe kasizithembi yikho kumele sibadingele odokotela baphandle ngokunjalo sananzelela ukuthi khona kumele sibakhiphe ngikhuluma kanje ababili bakhona kwe-South Africa bahloliwe ngodokotela kwatholakala ukuthi hayi ba-right emzimbeni odokotela bazaqhubeka bebamonitha sisalungisa futhi ukuthi babuye abanye ngoba bazabuya in-batches
kodwa sike saxoxa labanye abathi bona baye kucele lelana elinye abanye amalunga nalabo babebotshiwe
hayi angilazi lelo cele babugandi engifisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi thina asingeke sikompite ngabantu akade bebotshiwe sidlale ngezimpilo zabo angithi umkhuhlano nalowo siyibonile usenzakala kubochamisa kubosisisiso kungani kuyabanga ukuthi idobhu sikhala uhamba lawo bani thina ku-MRP asilawo lowo mkhuba okufuna ukudlala ngempilo zabanye abantu abadlule ezinhlungwini ezingaka bebotshiwe so ngalawo mazwi ngithanda ukuthi hayi labo abadlala ngama-comrades ethu ade botshiwe abadlale ngawo thina esikwaziyo ukuthi kusukela day 1 i-MRP 9 ibotshiwe i-MRP labaqhakazi bonke jikelele engathi ngama-well-wishers bedonetha izimali lempahla siye banika ngokubotshwa kwabo bengu-9 singela kubandlulula ukuthi lokhu kuqondene lobani kuthela nxa abanye sele khona ngale Harare abanye babiswe emlondolozi sameka shu ukuthi abasemlondolozi bayaqhubeka besiyanikwa abakunikwayo labaseharare bayanikwa lokhu abakunikwayo lokho ukuthi kuthiwa sokulamacele thina kasikwazi yikho lizananzeya lokuthi bathe bephuma abeharare mhlaka-2 April ithimu yethu yadiholwa ngubaba uLwazi Khanye so lo mama uMadube bahamba bayabathatha eHarare salungisa le mali zokugada ukuthi bagade baze bafika bathengela ababili abasele phakathi umongameli Mlotshwa lo welcome moyo ukudla babachiyela kwathi ithimu yethu ngapha kobulawayo yayikhokhelwa ngomama uSithabile Ndlovu labo baba uSibanda beBulawayo province basuka beyithimu mhlaka-2 bayakhangela ababesemlondolozi kanti inkamba ngithi mina inkantolo sikwenzile ukuthi basuse labana basemlondolozi ibahambise kobulawayo so baphambana labo ifamily yabomama bona labo bongu-2 yayikhona enkambi mhlaka-2 kuzohlangabeza aba imuli yabo la ma-members ethu MRP ogoqela umama uSithabile Ndlovu labo mbaba uSibanda beBulawayo province babekhona kusisho ukuthi thina asikwazi ukubehlukanisa laba bantu nxa abangakukhuluma bangakukhuluma bakhuluma ngakho ngoba siyabona ukuthi abanye abantu badlala bayapolitika ngempilo zamanye ama-comrades ona engene kuzimele qhubeka sibancedisa siyazama singelalutho sinjalo ngoba siyinhlanganiso engelama-donors siyazama ukuthi lanxa sebephumile ngoba i-3 years bephakathi ejele balahlekelwe ngokuningi abanye bonke phosele bengama-bread winners njalo abanye bezisebenza abanye besebenza kubalahlekele konke siyazama ukuthi nxa singathola loba yini esikutholayo kubancedisa ukuthi babuye bavuke ukuze bekwanise futhi ukuziphilisa kunye lezimuli zabo
lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli welinye lecele lebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela namba wafuke mbula
Lamlela ndwandwe
Ukwezemaphandleni izakhamizi zesabelweni semhlubulweni wenyakatho emandebeleni zikhala ngokungazwisisi ukusebenza kwemali entsha ethulwe nguhulumende kuviki ephelileyo ethiwa iZimbabwe Gold kumbe ZIG ngamafitshane besithi lamanje lokhu besemnyameni ngesimo somnotho nanku ngoba kabazwisisanga ngemali le phambilini kokusungulwa kwayo osekuthiye bele mibuzo eminenginengi Unokuthaba Dlamini usabela lolu daba ngokupheleleyo esewange.
Izigaba ezicwayisiswe lomsakazo zivalisa inkayi, Cholocho, Ibubi, Umguza, Ibhinga kanye lewange. Iningi lezakhamizi zalumango zithi kunje bezilokhu ziqamele imali endala kuleli ibond note. Zithi okwenzakeleyo kulusizi ngoba kulamabhanga emaphandleni ukuze bayetshintsha le mali bethole izigi njengokuxwayisa kukahulumende. Umnumzana Melos Mabuza wesigabeni sesibuyo enkaye uthi imali yathi isethulwa ibhondi lamane lavalwa khonapho khonapho okwenza lamanje behluleke ukuthenga emavinkilini kanye lokukhokhela imithelo ngoba kufuneka eMelika.
Amabhondi asathathwa emavinkilini abantu mabefuna ukuthenga njalo futhi nalezi emafonini layo imile kayisasebenzi. Leyo yona la yayikaqalisa ukusebenza so sokulohlupho olukhulu kadesi.
Umabuza uthi uhulumende kwakufuze alethe umbono lo wezigi kuZulu phambilini hathi lesi savuka mpunzana esenzakeleyo. Amazwi akhe asekelwa njalo ngukansela wesigabeni sekaChechethe eWange umnumzana Give Me Again Moyo.
Ngani kulokujumana athize ukuthi abantu bangani abalalungelo lokusebenzisa imali kade sisebenzisa ngokusemthethweni kodwa sokungani sesivuka sesingabantu angani bayahlaselwa nje.
Omunye njalo odidekileyo ngunkosikazi Thokozile Dlamlomo weBH27 komvuthu wathi bona njengabomama bamaqembu okuqokelela imali sebephazamise ile kakhulu.
Ngabe sisebenzisile izimali zethu ama RTGS sawakhipha sawasebenzisa. Irate yangkhona sihle yehlukana. Asisela mali ama RTGS onalawo kede sithi silawo.
Osakhulayo unkosikazi Rosemary Ncube wesigabeni seBH26 eWangela ye ukhala ngekusasa lentsha ebuvilivana. Ethi kunje bezwa kuthiwa izithuphene zama passport bayala izigi befuna imali yeMelika.
Imali ezafanana le RTGS. Cause i RTGS beswipe ngayo ezidolo ezinkulu but ibingathengi fuel.
Umnumzana efihlela Ncube ongumkhokheli wenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association uthi emaphandleni kusemnyama ebusweni benkawu ngale mali njalo iningi liphelelwe ngoba lisehluleka ukuthenga njengayizolo.
Izitolo zisaqhubeka njalo zisamukela imali yangaphandle seziyekelile ukwamukela amabhondi lanxa kuthiwa asesemthethweni. Ngakho ke bekudingeka ukuthi ngabe abantu baphiwe ulwazi olugcweleyo ukuze bayamukele kalula imali le kulunywayo.
Uncuke uthi imali kayisoze iguqule isimo selizwe nje izimele ilaphana kodwa izamele iphekelezelwe zinguquko kwezepolitiki ukugwenywa kobusela ukuhlonishwa kwesisekelo sombuso lokunye kungenjalo izaba yize njengeyayizolo. Ngokusho kwebhanga elikhulu lesizwe eliReserve Bank of Zimbabwe isisindo sezigile sizaqalela ku-13.56 nxa iqathaniswe ledola elilodwa leMelika. Imele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Sengededela emuva ngilitshiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana umhlonitshwa wethu unkosikazi Patricia Chabalala ohole amantombazana emkhosini wemiklomelo kaChief Dakamela ngomgqibelo odluleyo enkayi intombi zomhlahlandlela ochasisa ngokuxakatheka kwamantombazana la angamachichi emkhosini yesintu.
Sibusisele kakhulu kodakamela sihambe sasika sibili sabuthiseka abantwana bafundiswa amasiko bangena kokwamasiko alibo besenza okwakibo kube kuhle kakhulu labo bahlabela izingoma zakibo benza umgidi wakibo. Hayi kodakamela kubusiseke kakhulu emananzelela sithe sivuke singakasuki lapha koBulawayo izulu linile bebusisa ukuthi ngibebindlela yokuthi siyakochief Dakamela bonqube abayi babanikazi bezulu abaphike laqali iceba izulu bavunyeke abayibo abavele bejula injelibe wonke amatshe abephizulu. So sike sabuthiswa sahamba sasasiza khona sithe sisendeka khona le nada futhi nanamhlanje. So kubusiseke kakhulu siyambonga umfani uDakamela ngokwenza umgidi ongaka.
Ayisuwe wedwa obuhola iqula lamantombazana asekhona ezigabeni ezehlukeneyo khona ngapha eMathebeleland lisebenza njani ndawonye? Abanye bangaphi abanye bangaphi?
Abanye ngabantwana besikolo abebhenga primary school njengoba vele inkosi yethu yokucina yayingilobhenga iyahlonitshwa ibebhenga yona kuyani ilobhenga primary ngoba ibizwe ngebizo lenkosi. Sibe nelinye iqula lamantombazana kusenketha kumbe kungaphi angamatshintshi sibe labanye abantwana abasegoli okumele ngabe babuya nimafike emigidini nje labo babekhona bese kusiba labami bona laba abantwana bona abakazi imali kakhulu sibe ngqondo nomcabango wokuthi sibafake likho kuyo yonke indawo izigaba zonke emasouth nemaplate nebulawayo babe le ndawo zokuthi lapha bafundiselwa la lapha bafundiselwa lapha ukuze inkosi ibe lamatshitshi awo aphuma kwezigaba zonke.
Indawo yawo ingaphi amashishi la nxa kuhanjwa laphana le nkosi?
Kucala amabutho waphansi kwenkosi amashishi abesethi baphambili niwahambe hlabelela encedisana lamabutho bekhokhelela inkosi.
Sabona njalo ukuthi lalikhona emkhosini owedluleyo okunanza ilanga lenkosi uMzilikazi, lizabe likhona yini endaweni zonke lezi ezamasiko?
Sizaye enkosini sisiyananza inkosi siphinde siye egada sizahamba lawo futhi amabutho egadati enkosini vele sikhonapho ngoba vele yikho phela amatshintshi izintombi zomhlahlandlela yize kumele zikhokhelele ukuya emzini yenkosi.
Abanye bengathi ikuncindezela amantombazana yini kumbe hhayi yikuwafundisa kuhle abafana ke?
Amantombazana akudala ubona ayephathele ngondlika abangena into eziningi izigcwaso ezini ayizeke efundisiwe okanazeleka khathesha ibizwe lethu abantwana abaningi bayadlongiwa bangena kwizinto ezinzi bephanjanisa ubuntombi babo baphanjaniswe baze baphanjaniswe bangaboyise bangabebhudi babo bangabemalini. So nokuthama sibafundisa ukuthi bazimele angadlwembulwa angaphanjaniswa ngomunye umuntu empilweni yakho asikho kubacindezela ndibavula lehlo okuthiwa yi-awareness ukuthi banazelele ukuthi ungaziphatha kanje uphinda empilweni engayisiyo usudilikile ubuntombi bakho lanxa ususiwe ebenzeni kwakho awulavali usho kuthiwa leli ligapha kulenga ababizwa ababiza ngawo lawa amadoda wona kangazabe uthandi akakufica uveke usuke wahlangana nabesilisa indlu yakho uyahlabela uthethise ngakho awukholisi uyahlabe ukhulume ngakho lapha sizama ukuvikela abantwana labo bahle bazi bebaninyani baze bazikhiphile ukuthi hhayi sengisiyakwenza abafana siyaqabisa khathesi khonapha kobulawayo ngiyancisa kakhulu ngiyakhansasa ukuthi abazali abanye abantwana abangabafana abafinile ngoba thina sesinogogo sesinokhokho sinje bazathola okukhulu nabobaba abazabafundisa bangene ebuthweni ibuthwele benkosi bakuthwana bebekhona nxa ulandeleki babonile sithuba babezibuthu yimbizo yobe obezathwala ibuthwe benkosi kakhulu ngoba iyabizele yahle yafundiswa ukuziphatha ukuzigcina nokuthi bangobani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala obehola amantombazana emkhosini wemiklomelo kaChief Dakamela ngomgqibelo odlileyo enkaya intombi zomhlahlandlela zona ezingamashishi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lo nkosazana Nothando Weza. Sihlaziya udaba lokuthumelana imfanekiso abantu benqunu. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga mphakathi.
Ya, ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu olokuthi abantu bayathumelana imfanekiso yabo benqunu kugcine sokuphuma emphakathini?
Mina mphakathi ukuthi kwelami isayidi ngibona kungamanyala ngihlezi ngiyithole indaba kubomama ukuthi kanti sokwasuka kwathini umuntu waphelela ngaphi uthando bani ukuthi kuthiwa umuntu uyacela ubunqunu bakho. Okokuqala nxa ungumama kwanile ekhanda opheleleyo ophuma ebuntwini awungeke uzuthi uhlalele ifoni ukushuda ubunqunu bakho ukuthi uthabisa omunye wakho. Lokuthana vele mnambona ungani kwande kwenziwa abantu abayisizwe ngoba omama sesimunye asisela zithunzi ngenxa omama bona laba abangazihloniphiwe ngoba kathesi nxa sebesilwa nawo lawo madoda bayakutredisa kuma-social media. Umntana wakho uma esebona ubunqunu bakho umzalwane wakho kumbe umzali wakho kumbe umfoweni ukukhangela njani liyabona. Sengina vele ngiyabe ngibona ungathiwa omama kahle kahle bona so angazi ukuthi angikhumbula ukuthi lezulu liyathokoza ngento ezibonakalayo. Umuntu ma ekuthanda vele ungabona ekuthanda nxa yokuthanda okokuthi ufuna ukudlala ngawo kumele kuthele ubunqunu bakho ngenxa yokuthi yabekwazi ukuthi uyisiyelele vele uzobushuta sikubona abaningi beshuta esayidini lami mina umuntu othandana lami ungabona ekucela ubunqunu kuphelela khonapho ukuthandana ngoba siyabesembona ukuthi ngithandana nje siyiyelele somuntu ngoba umuntu okwanile angeke aze afune ukugcina ubunqunu bami mthakazi waye efuna ukugcina ubunqunu bami efonini lokhuyana kwenziwa yizisebe nothi abantu abavuthiweyo kahle khandi and ungathi uyakhangela lobo bunqunu benziwa ngabantu abakhulileyo okumele ukuthi ngabayilaya ama-2000 kodwa ubunqunu okutrada kuma-social media ngoba abantu abadala kuyini esikufundisa naye awukhozi ubona amadoda etrada ubona omama abaningi obaba abadla ngakho ubatholisa nto omama bayakusenda umuntu wakhona nxaesesithi ngiyakufaka ku-social media uyabe sesesaba sesithi ngika imali engaka abaningi amadoda anothini ngezimali zona lezo mina ngishede ngikukhuluma kubomama ukuthi bomama akulathando lokusendelana ubunqunu ungabona umuntu esenza njalo kakuthandi okokuqala uqale wakubona ukuthi yisiyelele kufana lomfazi womuntu uma ukhonzisa umuntu ekwazi ukuthi yendi ungabona kukhonzisa kukhona okubonile wuwo kakuthandi nxa engafunanga ukuyeyisa umkakho ukubonile ukuthi wena vele uyisiyelele that's why ekukhondisile ngoba waye ekukhondisa wena uyendi udeleleni kuwo lawo sekumele uthathe inyathela lokuthi umuntu lo ngiyendile but kuze nje ukuthi uyangifuna kusho ukuthi uyangidelela usuke ukuhambise phambili ungayenzi isecret ngomuntu okuyeyise umuzi wakho efuna ukukuchithela umuzi wakho
manje nxa ukhangele udaba lolu lungaqedwa njani ukuthi abantu bengathathi imifanekiso naleyo
ukuphela alisoze liphele ngoba kumagrupu abomama esikhona uma sizama ukubabonisa bayakutshela ukuthi yikho ukuba romantic sokutho ukuthi thina abanye sikhule kuromantic kungekho asethi ubufunde so nxa lizama ukuthi lixwayisane uvele kutshela ukuthi umuntu kumele be romantic lingaphili uthando lwakudala akathesi kulamafoni akusoze kuguquka ungabona abantu bekuphendula njalo siyazama sibili ukubonisana ngakho khona lokhu kubomama ukuthi hayi bomama lokhu kuyayangisa bentshiwo ukuthi kumele umuntu abe romantic asazi kuromantic bakhona ukuthi ungasebetrada yibi kuromantic yini ngoba kambe nxa ubhude sezabonana lesitho samfowethu kumbe umzali wami kumbe umntanami angandihlonipha yini kumbe umzali wami kusasa
hayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga mina abalaleli elibaleleyo sokungathi thina omama bonke singayekaleyonto sizinikenile amakhwapha sityameni lokusenda ubunqunu ngoba omama bona khonokho okwenza njalo yikho futhi okudala ukuthi sesicine sizilawa ngoba ungabona umuntu ongumama elesindi sokusenda ubunqunu kutho ukuthi lanxa yenzile ephuma emgwaqweni uyakhomba akazihloniphi yena ngokwakhe sokuze sinqabe izinto bomama asithinte nini ukwenza sikeni sibuyeleni ebuntwini bethu lizabona zonke lezi zinto ziyaphela siyabonga
hayi lathi siyabonga lo-ke bekungunkosazana Nothando Weza ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye kwezemidlalo kesikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCasablanca Premier Soccer League edlalwe kundawana ezithiyeneyo zelizwe lamhlanje. IBikita Minerals 2 Bulawayo Chiefs 0, Ngezi Platinum 1 Highlanders 1, Chicken Inn 2 Green Fuel 0, Herentals 1 Manica Diamonds 2. Chika savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezemali lwethule umbiko othi bonke osomabhizimusi kumele bamukele imali entsha eyohlobo lwezigi. Amalunga ebandla le-MRP ayebotshiwe akhululwa kunsukwana isanda kwedlula angene kweliphi icele. Si Xoxeke lo mkhokheli waleli bandla welinye lamacele haleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo kunye lesinye isiphathamandla secele elinye umnumzana Mbonisi Gumbo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa njalo lokuthi nxa lifuna ukuthi silithumele inhlelo zethu lingaya kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.